Jesu undibonise indlela Thixo wamadinga ethu iyafuna inhliziyo leya Hamba nami Thixo wamadinga Thixo wamadinga yeah.